sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisoko siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza eWashington DC.
Wolamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 14 kuNcwabakazi 2023 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi eZimbabwe kalosuze libuswe ngabathengisi.
Iwapi amapapeti dakala kuba nomnotho welizwe uyatshontshwa manje kwakule gold mafia yiZANU PF esibhedlela kula mithi yiZANU PF.
Abakubandla le-Citizens Coalition for Change bathi abathengisi bakubandla elibusayo.
Kukhanya i-voters roll eyakhiwa ama-candidate etho iyehlukene angase sikhangela idaba lama-polling station for example.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi lizama ukuthola i-voters roll eqondileyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi eZimbabwe kalisuze libuswe ngabathengisi abadlelana lamazwe afakela amalunga ebandla leZANU PF izijeziso zenotho. Umlondolozi Ndlovu usedulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnangagwa wethule amazwi la namuhla eNational Heroes eKaiharare ngesikhathi kunanzwa usuku lwamaqhawe njalo kubekwa uambassador Johannes Thomana owayemelele eZimbabwe kwele Democratic Republic of Congo lo retired Commissioner General Milton Tsiziba obeyisiphathamandla kuhlangothi lukahulumende olukhangelane lentilongo eZimbabwe. Utshele inkulungwane lenkulungwane zabantu embuthwaneni lo ukuba kumele uZulu avotele ibandla leZANU PF ukhetho oluzaqhutshwa ngeviki ezayo.
Alingeke libuswe ngabathengisi ababelandela abantu ababesincindezela. Ngeke kwenzeke lokho lezi zinqumo amaqhawe ethu athi uTomana lo Siziba ababesimela.
Umnangagwa uthe ibandla lakhe yilo lodwa elingavikela eZimbabwe ekubusweni ngabamhlophe athi bafuna ukuphenduka eZimbabwe nxa kungavotelwa amabandla aphikisayo. Uphinde wasola izijezo zomnotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU PF ngamazwe entshonalanga agoqela eleMelika, eleBritani lamanye akumanyano we-European Union. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Gift Osalo Siziva, usola amazwi kaMnangagwa esithi ibandla leZANU PF yilo elilabathengisi.
Engawubuza ukuthi yiwapi amapapeti kudakala ukuba nomnotho welizwe uyatshontshwa manje kwakule gold mafia yiZANU PF esibhedlela kula mithi yiZANU PF imigwaqo ifile izigamba zodwa yiZANU PF akula manzi yiZANU PF abantu badubeka yiZANU PF amasotsha akhole imali engathengiyo thanks to ZANU PF amapolisa akhole imali engathengiyo amateacher uhulumende kachamisa usimpu uthe wona uzabuya uzokupha abantu amatype deeds kumhlabathi.
Lokhu kusekelwe ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo umnumzana Herbert Chamuka.
Lawa ma elections ayabonakalisa ukuthi iZANU PF yiyo izawina kuma elections, but iwina ne rigging strategy ungakhangela kwamanje iZANU PF say deploya abantu like bofazi bo heritage bahamba bebetha abantu abadala bayashayiwa ende bayalimala imizi iyasha abanye bayabaleka imizi yabo nendaba yeparty yeZANU PF because yona ayifuni iopposition.
Usenjalo abakuhulumende lomdeni kaThomana lo Siziba bathi ilizwe lilahlekelwe ngamaqhawe abelwela uZulu. Umnumzana Chingadube olilunga leZANU PF njalo okudalela i-Central Committee uthi uSiziba owalwa impi yenkululeko ekuZipra wayeyindoda emadodeni.
USiziba yilamajaha abuya ngama 70s eZambia. Bathe befika laphana basobuyiselelwa inkokheli inkomo into okuthiwa yi-turning point. Sesithe sesidiniwe kube sitshayana sicatshe, so kumele sitshayane fairfair lamaipho ke bathi befika bona bangeniswa ku-academy okuthiwa yi-Kohima eZambia.
Indodana kaSiziva umnumzana Peter Siziva ubonge kakhulu uMnangagwa ngokunikeza uyise isicoco seqhawe lesizwe. Ingcwethi kezombusazwe ezimeleyo umnumzana Divine Hobe uthi kuqondile ukunanza amaqhawe elizwe.
Ilanga leli liqakatheke kakhulu ukuthi sokuye kwahlangana ilanga le lama heroes amaqhawe ethu, njalo sibeka laba ababili abasitshiyileyo. Ilanga leli liqakatheke ukuthini, liyisikhumbuzo sokuthi ilizwe lethu lifike lapha kanjani. Siyazi sonke ukuthi lifike lapha ngemva kwempi ebende kwafiwa. Sokulula kithi thina esesiphila.
Kulabanye abantu abangananzi usuku lolu abathi ayilunganga indlela okukhethwa ngayo amaqhawe eZimbabwe. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Kusenjalo, abafelokazi bakhala ngokungananzwa nguhulumende kulandela ukubhubha kumadoda abo awalwa impi yenkululeko. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Bebekhonona namuhla ngesikhathi kunanzwa usuku lwamaqhawe olwe-National Heroes Day emathuneni amaqhawe enkulumane kobulawayo, lapho obekuleziphathamandla zikahulumende bebekhala ngokungatholi imali eyenelayo empentsheni, ukugugudeka komnotho welizwe lokungalunyisiswa kahle kwamanye amangcwaba lapho okulele abalwa impi yenkululeko. Unkosikazi Melina Chitanika uthi umkakhe owabhubha ngomnyaka 2018 lokhe engakayakhelwa ilitshe loba abanye sebafakelwa.
Kubuhlungu ukuthi umuntu wasebenzela ilizwe nxa engasafakelwa. Sahamba bathi bacela ngo-2006, so fanele siziyefakile. Manje ngokuswela kwethu sesiswela ukuthi sithini, sithole abanye kumele befakelwe thina singakafakelwa.
Unkosikazi Charity Sibanda uthi umkakhe sewafakelwa ilitshe kodwa lokhu engakatholi imali eniwa abafelokazi bamaqhawe eZimbabwe.
Bengithanda ukutsho isifiso sami ngesokuthi labe ngithole i-widow pension na angikayitholi ngenxa yokuthi wayelama ama-IDs angu-2 into eyakhe yakudala iyo yayisebenzisa ku-pension waze wabhubha. So esebhubhile wanganikwa i-pension ye-army kuphela because wayetshintshile isithupha esiya esikolo bivela emtini.
Unkosikazi Granny Masuku lemuli yakhe bavule emphakathini ilitshe abazakhela lona ethi le mali ayiphiwa nguhulumende incane. Umnumzana Andrew Ndlovu laye usola ukungafakwa kwamatshe nguhulumende.
Yikho khonokho kwenziwe ngasukuma njengomlolo wenkululeko ukuthi ngiye ephalamenti ngiveze konke lokho kwakuyinjongo yezaphu eyayikhokhelwa nguJoshua Nkomo. Esifisa ukuthi khona ama-policies abalweli benkululeko labo bonke abantu beZimbabwe aqondiswe, wonke umuntu alinganiswe, kungabi yindlela yokuphathana ngemihlobo kumbe ngokuthi ubani kulidibana.
Umgcini sihlalo webandla leZANU-PF kobulawayo umnumzana Jabulani Sibanda uthi baphakathi kokulungisisa uhlupho lwamatshe enkulumane Heroes Acre.
Amatshe kumele afakwe laphana kule problem ebikhona kufunding ye program yama provincial heroes. Bekule problem ye funding but kathesa upresident usithembisile kubantu zangifana ziyalungiswa kahle. Mbonibone laphana kula matshe amanye afakwe engabhalwanga, konke ana kathi sokuthengisa sesiphushuta amatshe abuye ngapha, kwathiwa sathi noma engabhalwanga kaabuye azabhalwe khona pha. Sizame ukuthi sithi meet ilokuzeni i-backlog which is there. Yes, abantu balemvuma ukuthi futhi bengafaka amatshe labo ababe bekwanisa, kodwa besikhangelela ukubana leyo yinto ezakwenziwa under i-museum and le department ekhangele ngama-heroes.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Mthuli Ncube umgcini ngcebo kahulumende.
Achi imali khona okufunekayo nje ukuthi laba okumele bakwenze lo msebenzi baqoqakale kuhle bese becela hayi imali silayo sibili.
Bekule nkulungwane lenkulungwane zabantu namuhla ebezithe gwaqa emathuneni amaqhawe kobulawayo, abanye bezobeka amaluba emathuneni ezihlobo zabo. Umphathi ntambo wedolobho lakobulawayo inkosikazi Judith Ncube uhlele ibutho ebelikule indawo wabala umbiko kamongameli Emmerson Ntambu Zomnangagwa. Iningi elingene umkhosi wanamuhla lijabuliswe ngemidlalo ehlukeneyo lokunye. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ibandla leCitizens Coalition for Change lithi kumele iZimbabwe Electoral Commission ibanike ugwalo olujulileyo oluqondileyo olevoters roll hathi lolu abalalo. Unkosikazi Ellen Chiriedenga omunye wababona ngokuqhutshwa kokhetho oluzayo ekubandla leCCC uthi sebehambise udaba lolu emthethwandaba sekusele insuku ezimbalwa ukuba kuqhutshwe ukhetho olukhulu eZimbabwe. Umthethwandaba unqume namhla ukuthi udaba lolu kasuze luphathwe ngesiphangiphangi. Ake sizwe uShiredenga ekhuluma ngodaba lolu.
Sihambile i-agent court application ukuthi idaba le-voters roll likhanye lisizwe ngoba sesikhala ngokuthi kukhanya i-voters roll le eyakhiwa ama-candidates ethu iyehlukene ngase sikhangela idaba lama-polling station for example. Amanamba ama-polling station aku-voters roll malithwane kulalawa agazethiweyo omo kuphose kufike i-1000. Njalo ngasikhangela i-voters roll lesibe sibona ukuthi bekunokuphambaniseka okuthize ngendaba yama-boundaries awe-delimitation. Ubona umuntu abantu abahlala endlini eyi-1 singathi mama kumbe nobaba. Kodwa nxa sikhangela ubona omunye uvota kwemi-constituency kumbe omunye uvota kwenye ama-constituency ayehlukeneyo. Indaba gcina lezi ziningi kakhulu nxa sikhangela selizwe lokuthi bekulengabanqoka indaba yama-boundaries lawa eya-delimitation nama-constituencies nama-wards. Esikubone ukuthi mdlana ngelanga lekhetho abantu bazagcina bengenelise ukuvota ngendaba yokuthi amabizo abo babengaboni njalo bengakwazi.
Lifisa ukuthi umthethwandaba wenzeni la?
Sifuna isiphe i-voters roll ezasetshenziswa ngelanga lokhetho. I-voters roll esemthethweni ekhangela ingcwele yama-delimitation boundaries ukuthi ihambelane nalokhu oku-voters roll. Ngoba nxa sikhangela sibonisisa i-vote isinika izinto ezehlukeneyo. Sikhangela ama-polling station for example. I-polling station eku-voters roll esiphiweyo nale polling station egazethiweyo ilisti yangkhona kwehlukene. So lokhu kusenza sicabange ukuthi kube yini i-voters roll engawushiyo le ezasetshenziswa ekhethweni. Nxa sikhangela umthetho weZimbabwe uyakufaka ukuthi ama-candidates kungakhetha ukuthi yi-candidate ye-constituency kumbe ku-president kumbe councilist uyaphiwa i-voters roll ezasetshenziswa ngelanga lokhetho. So sibona lapha ukuthi kulokuphambaniseka okuthize ngama-boundaries njalo siyakubona ukuthi nxa sikhangela izindaba e-365 platform ngakhangela efonini ibizo lapho ekirejiste ngaphi kwezinye isikhathi uyabona efonini uyakuphiwa i-constituency nangapha ku-voters roll neyi-constituency iyakuphiwa enye i-constituency njalo kunabanye abantu abakhalayo besithi amabizo abo ngawakho ku-voters roll ngoba nje abanye bangikhona bavota ngekhetho ngingabhakela ekhinzi ayikhona last year
ngo-2022
kathesi sebebona amabizo abo engekho.
Kodwa-ke aliphuzanga yini? Aliphuzanga ngiyini ukuthi likwenze khonokho?
Ngasemthethweni yinto elungisise kahle. Asiphuzanga ngoba yinto eyokuthi i-vote iphongulungisisa izinto lezi esingasemthimeni bephinte i-voters roll e-right.
Unkosazana Ellen Chiriedenga ukubandla leCitizens Coalition for Change sehlulekile ukukhuluma ngodaba lolu labakukhomishini yeZimbabwe Electoral Commission abagoqela umnumzana Thoyile Silayigwana lonkosikazi Priscilla Chikumba bebengaphenduli omakhalekhukhwini. Singangeni kusigaba esilandelayo sesikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkokheli yamazwe akunhlanganiso ye-Economic Community of West African States ithi kulabokholo lwesiKristu abazama ukukhuluma labathuthune umbuso kule Niger ukwenzela ukuba kuviselwe esikhundleni umongameli Mohamed Bazoum ngokuthula. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Sekulabantu poste abafika 196 ababulewe ngumlilo eHawaii obusesabeka. Uhulumende usehlolisisa udaba lolu esithi akwenziwanga ngemfanelo lokho kade bekumele kwenziwe lilizwe. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abantu eHarare babhekane lokuswelakala kwamanzi besesaba kakhulu ukuthi kungaqhamuka umkhuhlane wohudo osububulele abedlula ikhulu 107 lonyaka elizweni lonke jikelele. Kubika uMark Peter Ntambe.
Umbiko weviki owe-Weekly Disease Surveillance Report owethule kunsukwane ezedluleyo luhlangothi lwezempilakahle uveza ukuba ababhubhayo laba bayingxenye yabantu abafika phose inkulungwane ezine 3818 ababanjwa ngumkhuhlane lo kusiyaphela untulikazi lonyaka. Iningi labantu laba bahlala eManicaland leMashonaland West. Izakhamizi eHarare zithi ngenxa yokwenzakala ezavelweni ezitshiyeneyo sebedlela evalweni ngoba atholakala kenzima amanzi. Umnumzana Albert Mazura isakhamuzi seHarare njalo elwela ilungelo lezakhamizi uthi amanzi atholakala kawaphumi ngemfanelo epompini okungadala ke imikhuhlane yesihudo.
Phela amanzi edolobheni kafani layo emakhaya. Edolobheni kusetshenziswa amanzi amaningi ukugeza, ukugezisa, ukuwatsha amathoyilethi, ikakhulu amathoyilethi nxa lilemuli elabantu 6, 7, 8 amanzi asebenza kumathoyilethi aba maningi kakhulu.
Umnumzana Joseph Machaya ohlala eMbare uyakusekela lokhu esithi abanamanzi okusebenzisa ezindlini. Lokhu yikho okwesatshwa ke ngunkosikazi Sibongile Geja laye ohlala kuleli dolobha.
Amanzi ayahlupha kakhulu ngoba katholakali. So kwenza ukuthi even abomama bahlupheke kakhulu ngoba befuna ukusebenzisa amanzi ukuwatsha, upheka lokunye okuneyiningi. So sokuduwa abantu kakhulu udaba lwamanzi lona lolo.
Unkosikazi Geja uthi babhekana lohlupho olufanayo emsebenzini.
Lapho esisebenzela khona la kufuthi akula manzi. Kwenziwa ukuthi ukusebenza kwabantu kube nzima kakhulu. Abantu sebesisabela lokuthi bengagcina sebe banjwa iminye imikhuhlane etshiyatshiyaneyo ngoba akula manzi.
Umnumzana Anthony Sungayi laye uthi kunzima ukuphila endaweni engelamanzi ikakhulu kwabesifazane.
Liyabona abesifazane bayavuka ekuseni ngama-4 begebha amanzi emagodini kona le ezivolani. So ama-youths they are touts ama-boys lapha so wayabhadalisa imali. So
ukhansilor Charles Nyatsuro weHarare uthi kuningi okwenza kube lokusilela kwamanzi edolobheni leli.
Ukusilela
kwemi kwenza ukuba amanzi abe malutshwane.
Kwake kwaqhamuka umkhuhlane wokhudo eZimbabwe owabulala abantu abaningi ngomnyaka ka-2009. Abezempilakahle bathi umkhuhlane lo ngaleso sikhathi wamemethekiswa yikuselakala kwamanzi. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.
Ukangazelwa ukhetho olukhulu ngamandla eZimbabwe sokusele insuku eziyisithiyagalolunye ukuba luqhuthwe. Kuyaphithizela esigabeni esitsha elubhengu lwamagwegwe amabandla ezombusazwe lapho angena khona kuZulu. Kubika intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Isigaba selobhengula amagwegwe esafakwa kubunjwa imingcele emitsha yi-Commission yeZimbabwe Electoral Commission. Sigoqela imagwegwe West, magwegwe North, lePhumula East. Abahlali balindawo abaningi bathi abavoti bakhethelwa abameli zinkokheli. Umnumzana Mzinayi Ncube welobhengula West uthi bayakhala abantu.
Ngokuba nominethela ama-candidates kona bezikhethela babo. So vele kuhle kwenza ivota apathy. Akusemnandanga nje esigabeni ngoba leza bakwazi ukuthi bayakhetha ubani ku-MP.
Amazwi kaNcube afakazwa ngunkosikazi Tracy Chazia othi usezavotela iZANU-PF.
Ma-MP besimkhethile thina njengowakhitshwa no-president Tshamiso lona leli lethu lokudala.
UZANU-PF?
Ningasena choice. Of course umuntu wayezosiphakamisa lathi siphansi kwemabhizinisi ethu siyathuthuka.
Njalo abakhonona ngokutsheneyo umnumzana Thabo Jele uthi ukhathele ngezithembiso zamanga ezivela kulabo abakhankasela ukhetho.
Babuya sebezekhampeni abacela amavoti bathi umuntu uma ekhuluma asikho kuyenza, sifuna umuntu ozangena afike ayenze utshintsho engawulungisela isayidi lakhe lemuli yakhe kuphela kodwa alungisele umphakathi ukuthi kube lenqubekela phambili.
Umnumzana Innocent Dibale okhokela ibandla le-Economic Freedom Fighters yaseZimbabwe i-EFF uthi abantu abavotele ibandla lakhe bekela amabandla amakhulu asehlokile ukuphatha uBulawayo.
Siyagijima, siyakhankasa, siyakhuluma lezakhamizi asitshela bathi isikhathi sesiphelile esokuvotela amaphathi ngamabizo, isikhathi sesiphelile esokuvotela amasela, isikhathi sesiphelile esokuvotela abantu abathi abantu bengadecida ukuthi hayi sifuna lo kodwa befake omunye. Thina abe-EFF njengoba singabantu abalwela i-Borderless Africa, imisebenzi, umnotho ukuthi ubuye ezandleni zabantu bathi hayi madoda siyalisapota.
Oncintisayo emele ibandla le-TCC elobhengula amagwegwe umnumzana Eric Gono uthi engangena kuzalela ukuthi abantu balesi sigaba babe lezindlu zokuhlala bangahlali beminyene.
Sifuna ukuyaphusha i-government khona ngalo ukuthi kube le-housing for everyone. Emagwegwe lapha imizi uzathola ukuthi ama-families ahlala ezindlini ezincane. So we want i-government ukuthi yakhele abantu izindlu. Since 1912. Sisizawutha kulezihambe ezi-water project engapheliyo. Sesifuna ke sihambe e-parliament siye fighter ukuthi i-Wayishangani project ibe yi-priority government. UBulawayo ake athole amanzi. Uhulumende okhona bona laba amaxwegu lawa engakafi, sifuna kube le-closure. So we want the Truth and Reconciliation Commission.
Kukanje umnumzana Buthelezi Ndlovu webandla le-ZANU-PF uthi uBulawayo uzathuthuka ngangena ngoba yena uyenelisa ukukhuluma nomongameli Emmerson Mnangagwa ace uncedo.
Siza kwenza kwenzakale this time othi isikhathi sabo sesiphelile. Sesisebenza ngeqiniso. This time around we are going to make things happen. Abadala sebekhathele ngokutsotswa ngomntana. So sesibuyile thina sokwesikhathi sethu. Laba abakade besithi bakhetha lo bedonki bavotela idonki hayi isikhathi sidlulile. Sokusebenza ingqondo khathesi.
Ibandla le-United Zimbabwe Alliance lizamelwa ngumnumzana Arnold Dube othi uzasebenza namanye amabandla ukuthi bathuthukise isigaba lesi lokuqeda inkohlakalo.
I-corruption isisuke yenza ukuthi yakhawula down ama-services athola. Look at i-health sector, right now it was inzima. Look at i-transport, look at i-infrastructure, imigwaqo iphelile, amagetsi ayahlupha. We need ukuthi sizame ukuthi invest on ama sustainable projects angakwazi ukuthi sustain iZimbabwe. Looking at issues amanzi, what strategies esingakwazi ukuthi come together sisebenzelane local governments ukuthi si-improve i-situation yamanzi elizweni lethu.
Isigaba selobhengula amagwebho kuncintisa abameli amalunga ezombusazwe ayisikhombisa uhlanganisela izaphu leMthwakazi Republic Party esingenelisa ngokuxoxa labo ngoba bebengadobha amakhali ekhukhwini babo. Ngiyimele Studio 7 ngapha selobhengula igama lami u-Ezra Jesus Banda.
Okwamanje singena kusigaba sokubingelelana ke sizwe ukuthi abalandeli be-Studio 7 bathini.
Gama ngubanda ivela elubana okwamanje bhatinsibenzela lapha ebutshwane haburoni. Ngithanda ukubingelela abaphowethu abase-South Africa nabanye abasekhaya eZimbabwe ebudinga usisi ukwethekele sibanda nomlaka uSiyane Mpofu labazukulu bonke nje ngiyajabula njalo ukuyamukela emsakazweni we-Studio 7 ngibingelele kumamami khonale edinga laye ngibingelele labangane bonke nje labazabami u-Anodilukunyolizita bonke labomalumeka ngafana ekhethwa lafanele ukufane lafana ngizomyela labazukulu bami abanga-Afrikagrad Mpofu laboprofesa Mpofu Norid Mpofu labo bonke nje okhiki ya ngibona nganayi labafowethu abasendengesi bekwesibanda lesi hhayi ngibona ngani telepele
igama ngukosi lati ndlovu ngokuhlala sefulami entolongo la okamazini se-South Africa linjani balandeli linjani balandeli baphila balandeli labo abantu bevote kahle lapho bevote kahle nami zobe nkulu esekelweni lokuvota lapo sizwanana abalandeli lube lotusukulweni lokuvota la abangane bami linjani lapho ukhaya elihle upreshad umfokandlovu njani sintuyaduka usisomo njani lapho umama wami usifelane sibanda uright lapo nabomalume bami ba-right lapo isandla sami uphumuzile moya uright sindoze oright hayi siyabonga abalandeli
nibizo ngingubenefit sibanda ngisuka elupane emsewene ngiyabonga kakhulu ukuba sekufini enkulu kakhulu yokubingelela isihlobo nabomalume nabokhulu sihlangana nje ngokuthwala nzima kwethu lokhu nje ucala iganga but kungasokuthanda kwethu bengikhulekela ukuthi ndiabadaleleyo nje lami ngingafisa lokhu abakufisayo ngendlela engifisa ngayo ngoba bengingathandi ukuba segangeni bengithanda ukuba sekhaya ngibingelela kakhulu enhlayi khonale sibabingele kakhulu esilobela sibabingelele ejotsholo odube phansi khona ngalesi zile sibabingele kakhulu enyameni Ndlovu ngobuningi ngezihlobo ngiyabonga kakhulu.
Labo-ke ngabalandeli be-Studio 7 abasithumezela-ke imilayezelo yabo landela kuphela ukuthi likwenze khonokho sesikhangele okwenzakala kufacebook VOA Ndebele lingakhohlwa lithande lekhasi lethu le-VOA Ndebele lapho kulabantu abakhuluma khona okuthiyeneyo sibone-ke okunye okuphoselwe ngabantu khonapha-ke ku-VOA Ndebele abantu abaningi bakhuluma ngakhonokho-ke ukubhubha kukatemikosi Maviri Mpofu lo-Elvis Mate amajaha ensimbi zezwane siyabona ukuthi bangcotshwe omunye ke ngomgqibelo wathi ke umpofu wabekwa ke khona ngapha ke kukhona ngale kobulawayo izolo. Uthando Sibanda uthi ya majaha lisebenze kakhulu siyalibonga kakhulu mthwazi omuhle lenze kakhulu labavalisa ngobuningi benu. Uzobuya ke ududuzile moyo ududu sizokuthi uthini ududu ke uthi rest in peace majaha akithi ejolojo khona ngapho. USolomon Ncube uthi siyakhala sibili okunye okumangalisayo lilale ngokuthula. Umorendeni Mukhwena uthi laye rest in peace bafowethu siyalihlonipha njalo siyakwazi ukuthi elikwenzileyo kuhle kakhulu. Kuzobuya njalo loduduzile Nyoni uthi lalani ngokuthula bafowethu Maviri mfowethu bakithi GPS ikho yaleli GPS mfowethu kodwa ke hayi sohlangana kwelizayo. Kuzobuya ke uNtombi Senzi Juma Dube uthi siyabonga kakhulu buya umuhle ngokusekela kwenu abafowethu abasithileyo emhlabeni. Ye sithathe ke umbiko wokugcina ovela kuNcube sibonakele Mathimba uthi yebakithi kubuhlungu kakhulu konoko kwehlele abafowethu kodwa ke sile silingo esincane ukuthi sithathe ke lolo nometa sihle Ncube uthi siyabonga kakhulu sihlobo zethu siyakhala kakhulu izinyembezi. Singakhohlwa njalo namhlanje ukuthi ku-Life Talk sixoxa ngosuku lwamaqhawe olwe-National Heroes Day sike sithi ke sigqibe ke uhlelo lwethu lwalamhlanje sikhangele ebesilazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ele Zimbabwe kalisukuze libuswe ngabathengisi kodwa abakubandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa bathi abathengisi bagcwele okumangalisayo kubandla le-ZANU-PF. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi njalo lizama ukuthola i-voters roll eqondileyo hathi leyi eyanikwa iZimbabwe Electoral Commission. Ndingakhohlwa ukusithumezela phela imilayezelo yenu kunombolo ethi 1202-465-0318. Siwugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olibalisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube. Lilale zulukandaba. We'll be right back.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi.